ama effects e climate change ayabonakala kakhulu emazweni la aseMzantsi Afrika. So thina njengenhlanganiso ye-Southwestern Region Gender Network esizama ukuthi sikwenze ukusebenza nama-local authority sisebenza nabakhokheli ukuqinisa i-resilience yama-community kwi-effects of climate change. Lalo siyananzelela khonapho mhlabathi ukuthi abantwana baba-affected or ba-vulnerable kakhulu ngoba nxa kushosa ukudla vele indaba yema-nutrition le izaba khona.
Kuyini elikwenzayo lani khonapho nxa likhuluma lapho abakahulumende lama-local authorities?
Thina njengama-non-governmental organization umlando wethu is to complement ama-government efforts. So siyananzelela ukuthi i-government kukhona engabi kwenza lathi isiresource siyatholayo amalutshwane then complement and support. Siyabona ukuthi kukhona inhlelo ezifana labobhini but nxa sesiye endaweni yema-nutrition I think sekudinga ukusebenzisana ndawonye kanye lama-United Nations, ama-agency lamaningi o-UNICEF labo bani kubanjiswane ngoba indaba le yindaba enkulu enga-affect-a ngoba ingaqala kuyindaba yema-nutrition but xa bengasaya esikolo sokubuya ezinye izinto eziba-affect-ayo njalo esibambe ukuthi sibona ama-rights of ama-abuse of children, rights of teenage pregnancies izinto eziningi-ningi. So ludaba silo kumele iluthathe ngokuqakatheka njengesinje kube lama-resources from the finance fiscal ngale azasaporta inhlelo lezi zokuthi abantwana bathole ukudla babesupported endaweni empilo ngoba they are very vulnerable ikakhulu sikhangela indawo yezimbabwe.
Umongameli Mnangagwa, siyabona ukuthi akakahleli isimo sendlala esikhona njengesimo esiphuthumayo esidinga ukuthi iZimbabwe iphathiswe ngokudla ngamanye amazwe okuyinto esolwa ngabantu abaningi. Ungathini wena ngalokho?
Siyakunanzelela sibili kodwa ngokunanzelela kwami ngibona ngani babhizi kuma-district bakha la kuma-provincial level kwenza i-assessment. Ngibona ngani ukudeclare kwakhe i-national disaster kufikwa yukuthi is it evident bad kambe kuma-communities siyabona i-impact yakhona yendlala benake sedeclare. So kodwa ngibona ngani ngivumela labaningi ukuthi kungani kudinga ukuthi ingane kuyaphangiswa iprocess yakhona so that ezinye inhlanganiso zingenele zincedisane lohulumende wethu lama-local authority.